soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7, ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanani lezinye indlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi kamuzabale madlana encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho.
Angithi ngiyazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa yinto ekhona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ezaba nayo kumba ithwele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi ngasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kunezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
Joshua Nkomo wazalwa ngo-1970. So lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa sibicentenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula. Athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St. Joseph. Kumbe ukuqedisa i-community ye-conservative development. Kodwa ukuqakathekile ukuthi unanzelele njalo kukhunjulwe ilanga lamazala ngalo 100 years ago. Kodwa indlela yakhona ngelanga ngifanani lezinye indlela sezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube kuqakathekile ukuthi kamuzabale madlana encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba la wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibile ukumkhumbula okwenza kulikhe kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisa ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa betshengisela intuthuko engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe ukuletha izikho zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esabelweni sesibile ikakhulu ekhezi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Hawu uqinisile sibili ukuthi kulesibhedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi njengokuningi nxa ngokuthi kunama-properties amaningi, kulama-plazi, kule hotela, kuningi njengakola kube ningi, kube nama-factories la ekhona esigodini okwasungulwa izaphu ikhokhelwa nguJoshua Nkomo in the 1880s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lwebhede yakhe, kuyebo kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivule ukuze sizincedise uZulu. Ngoba nxasigayela khale seZimbabwe izibhedlela zisebenzi kuhle, kuba nje uBulawayo abantu bayaha daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezinemitshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla leMDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections oswelenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende weZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo zeMDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa enke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kugedo, kodwa leso sixhukuxana nezeki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane nezeki namabani aphikisayo, ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazidintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla la mabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laye akhankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba iZANU isebenzisa udlakela ekutshaya abantu, isebenzisa osobhuku ukwethusela abantu, isebenzisa ama-voterings. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna nama-ovet ikelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asikhipheni zani.
Lo nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
YouStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930 6065, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla, imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kaZANU uZANU-PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries, njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa, kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazi zama-service akhona, isitsho nge-infrastructure.
kodwa ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela
infrastructure izalo PF yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela okwahluphayo yokuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze base beswela imali base be-concentrate kakhulu emasotsheni i-military spending layo yabaningi kakhulu yikho i-infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela amabhuku aphila zitulo imigwaqo yapha ozesala kololiwe so ingathi khona mina behluleka ukukhangisa ku-productivity ukulungisa amafektri okuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampaba fobe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukhansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqhakatheke kangaka.
Vathina badala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru.
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana yikuze ubone lokhetho lona lo lesidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebona ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele izani PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe la komankubo namhlanje ekuseni ngixoxisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho loluzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethe utshintshi kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMjuru lomnumzane Tsvangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tsvangirai abantu sebelomdlandla ukuthi hayi ngalabo abantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyekhe ubukhokheli buzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe banjene ethithi ekhethweni bezifisa ukuthi ikuyini ukubamba nalokhu kuzabalele
izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa kunketho ezedluleyo kalusasebenzi ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote.
Angiqale ngokuthi Nkomo uhlelo lolu olwe Studio 7 umsakazo lo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izicwayiso njalo lezaziso zokuthi khona akumele kwenziwe njani kuyini osekutshintshile kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe yiwo futhi adinga ukuthi khona atsho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Iveleli ngase sikhangela livele lifile one abantu abanamsebenzi two yona zona indlela njoba nengikutshela ukuthi kona ngeke ngayafika endaweni zako mangubo ebhambathi kona ngale uhamba ngeganga akula mgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni ukweziphilisa abantu azikho ilizwe alezibuto njalo bese sikhangela lokuthi khona impululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akalalutho nje akakhanya ukuthi khona ebantwini bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lokhulumende womanyana ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini lanqanje bekukulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokubelokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yena lana bake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge inkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ntungamili nkomo
ngukama
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPitule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabona kanti.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile. Lina ke limi ngapi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona?
Into ezemake futhi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sitali senzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi silekode esike yambuthanisa amaphathizana maningi mbidana ayi-9 so far then sile abanye ababili kutangira le mjuri abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayiphi indlela njalo sikhangela ukuthi umaya mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ma bekhuluma ngokuthi kukanjani kulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezanu-p f inqobe so ma bekhuluma nge-coalition njalo kuyi-coalition elezisiso zabantu njalo ekhangela iwode yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyano nalowo omutsha osubambanisa amanye amabandla
njengoba lihlazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kuthengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ivivuliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezikusimangazo ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango leyo lokhu ivulekile so njengabantu abalesifiso ngibona ingane kuzakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi singasetshenza njani between ikodela labaphi bebumba okwabo ukuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokhana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritire echiye zombangazwe maye fika iminyaka engu-80 njalo siyana zelokhu iminyaka engu-80 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betsho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ngayaphumula kumbe hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke into yokuthi i-political party yakilama-province ayo yakilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona yakhizapho sikhangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqedi term yakhe isenakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona lamanje kade esifisa ukuthi eshiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga isikhandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isaisa ukuthi irejiste ukuthi abantu bevote sihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha basalele emuva esikhathi esiningi kuphinde kusiphambanisa ikakhulu impumelo yegeti so ngikhuthaza wonke umuntu sukumele ngobuningi bethu sihambe siyerejiste ukuvota ma iveki siqalisile iprogram yakhona ngiyabonga kakhulu
hhayi lathi sibone okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo unkosazana Victrice Mathutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eZim Imbokodo. Yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizinisi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ephethwaxwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Maye buye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiphethe ifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ukuthi sithathe umama noma njengoba lafika e South Africa sihambe la isimbonisa ukuthi mawufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu ozo abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo business lakhe asekhethe ukulenza ngoba kuqakathekile kubhizinisi ungaba la imali kodwa ungelalwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi kaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udinga ama-tray yokubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile mali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibhizinisi lakhe inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sine mali engaka sikusiza uvule ibhizinisi lakho uma usuvule ibhizinisi lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthi akhiphe i-album thina siyathatha inhlangano sine mali sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album usekhuphe i-album lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe yenhlanganiso inzuzo isinge yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe.
Khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini?
Indaba yamaphepha vele izohlala izohlupha ngoba siyazi ukuthi iningi labomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba omama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamaphemithi silabo omama abalama-Zimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ene-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyarejista athole isetifiketi sokuthi lelo bhizinisi lakhe lenhlanganiso zakwenza ukuthi izama ukusiza omama ukuthi ma kulendlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asiqhuquzela ukuthi basebenzise abantu balapha eSouth Africa balama ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena siqinisalo ngasilala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala ephenduka. Kodwa sikugqugquzela manje umama mabe khona abantu amaphepha abaseZimbabwe. Kungangcono ukuthi ma wena ongena amaphepha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane nabomama baseZimbabwe. Ukuthi i-contract esayinwayo wena ongela amaphepha usebenzisa amaphepha kalo mama. Lawe awuzitholi usincindelezekile kumbe wena uzithole ekuqineni susala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngapi?
Sile number zocingo zabantu lo publicity officer, lesile marketing, ukhona mina njengomgcini sihlalo, zikhona i-number zami, kanti la ku-Facebook sikhona futhi, i-page lethu lithi Zizimi Mbokodo ku-Facebook, labo mama abasendaweni zonke, South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase-UK, Malawi, we've got someone ose-Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, asixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically, silemhlangano esiyenzayo, sinokuhlabelela, sinamalanga esenza ngawo ama-practice. Kodwa uma kuyukuthi awukwazi uhlangane lathi, uyafisa ukuhlangana lathi, zile nombolo zecingo esingazithiya zabantu ongabaxhuma, ungasixhuma ku-Facebook Zimi Mbokodo, iwebsite www.zimwomeninsouthafrica.
Khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO kodwa sizoyethelwa ngokusemthethweni mhla ka-7 May kebe kulanga labomama i-Mother's Day. Silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabhena uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha. Silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzi lapha eSouth Africa bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba. Silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu la inhlangano ezindala ezithiyeneyo. Indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined School, kukhona Peterson Lotwist e-Hilbro. Kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa, sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane. Letafula omama bazafika bafake khona into zabo abazithengisayo bakhangise, baziphengise. Kulo mama esimsizileyo ngumlobi, simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe, aliprinte, lize liphume. Sobe sililontsha lalo kanye kanye le-organization yeplay. Sibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu. Siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivule i-organization yethu.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo.
Sibonga mina dadethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Victress Matutu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sixoxelaye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona Ingoma.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kalikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.